labo ngabavele kunhlangothi ezehlukeneyo laba mabandla ezokholo beqakeza betshengisa ukuvumelana lemibono ebinikezwa lapho kubonisanwa phezu kokungenziwa uguqula isimo somnotho elizweni emhlanganweni owenzelwe eMikles Hotel eHarare. Lo mhlangano uqoqwe ngabohlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu olwe-social communications ku-archdiocese eyeHarare ebandleni le-Roman Catholic ngaphansi kwendikimba ethi Is Zimbabwe better off without the US dollar? Osebenza ephathisana lobhishophu eHarare ebandleni leli uVicar General Kennedy Mguti uthi ukutshelana iqiniso phezu kokwenzakalayo kwezomnotho yiyo kuphela indlela ezaphathisa ukulungisisa isimo somnotho, hathi ukudlala umacatshelana loZulu esemnyameni engazizwisisi inhlelo eziphoselwa kuye. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ obekhona laye kulo mhlangano uDr John Mangunjika uvumile ukuqakatheka kokusebenzelana loZulu kunhlelo ezehlukeneyo ezifana leyokulethwa kwama-bond notes, wona athi azoqala ukusebenza lonyaka. Ethi okwakhathesi akula ngenye indlela ngaphandle kokusekela abangenisa imali elizweni ngokuthengisela phandle kwelizwe abanjengabalimigwayi, abezemigodi, bamankampani amakhulu lamancane labanye. Baze ngobunengi abavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo okubalisa uReverend Brother Kudzai Tsondai ohlala kwele South Africa.
Ngibonge futhi kakhulu ugovernor wethu ukuthi abe khona ezoxazulula udaba lolu ebantwini, ngoba emphakathini abantu abaningi abaselalo ithemba. Siyakwazi okwayenzakala ngo-2007-2008 abantu balahlekelwa zimali zabo, kutsho ukuthi abantu basanezilondo eziningi. Into engiyithanda kakhulu ukuthi ugovernor usinikile isithembiso sokuthi izimdola isazi kubuya, futhi wabuya wachaza ukuthi kungani beletha i-bond ama-bond notes lawa, nokuthi ezame ukunika umdlandla ebantwini bengabi lokwesaba, bengabi lovalo, bengacabangi ukuthi bazatshontshelwa imali zabo. Mina njengesizalwane saseZimbabwe ngiyakujabulela lokhu, ngiyakwamukela uma ngempela ngempela inhloso yabo kuyukuthi kube lokuqhubekela phambili ngenxa yokushotelwa imali.
Uqhubeke uTsondai esekela inkuthazo yokuzinikela kwabezombusazwe.
Yeah, lami ngithanda ukuvumelana laye. Ngithanda futhi ukuqonqosela lapho uVicar General kade ekhuluma khona ukuthi abezombusazwe ikakhulu uhulumende labaphathi ibhizinisi kumele ukuthi besebenzisane ndawonye ukuze kube le ngqubela phambili, ngoba siyabona kakhulu abantu abaningi ikakhulu kulelizwe lethu laseZimbabwe balokukhona ndokunene ukuthi kungenzeka ukuthi uhulumende udlalisa imali eningi kakhulu, usebenzisa imali eningi kakhulu. Ngokunjalo uVicar General ubekhulumela abantu, iningi labantu, umphakathi, ukuthi uhulumende laye kumele ekhangelisise ukuthi imali zisetshenziswa njani ukuze abantu babe lokuthemba uhulumende.
Abe-RBZ bathi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe i-multicurrency kuzoqhubekela phambili, njalo uZulu engesabela ukuthi idola leZimbabwe seliphenduka okwamanje. Iningi labakade besemhlanganweni lo baqinisele ukuthi kumele kudingwe indlela zokusebenzelana loZulu osewalahla ithemba kumabhanga lohulumende, ngoba eseselamanxeba ezehlakalo zika-2008 lapho abaningi balahlekelwa zimali zabo emabhanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.